Yebo, ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguVez Intokozo Sibusiso Nkomo. Abangaziyo bangibiza ngoVez Nkomo. Kuzima Chivas lonyaka ngingu-chairman weZimbabwe Chivas Award USA. So ime ngiqoqa konke nje ukuthi ubone ukuthi ama-activity esiwenza wonke ayaphumelela.
Kanti khona vele sibili kuyini iZima Chivas Award?
Izima Chivas i-organization yadaliswa e-UK, ngabona sokule maybe iminyaka engu-6. Injongo yethu-ke kubana sidinge abantu bakithi abeZimbabwe abangapha kudiaspora ukuthi sitshengise abanye bethu ukuthi abakhona abethu abenza kuhle eziqakathekileyo kuma-community ethu lase sihlala khona. Njengangapha i-USA, i-USA inkulu, asazani sonke. Mina ngihlala eDallas, abantu abaseDallas angibazi ukuthi kwezi sikhathi kulabanye engizwa ukuthi uzibanikeza so nami sengikhaya ukuthi kanti enganangimali. So sifuna ukuthi siyekwazi ukuthi kulabantu who are achieving izinto eziningi ezinkulu ezidakathekileyo, singazikhangeli phansi njengabantu baseZimbabwe, sizikhangele ukuthi lathi we can move forward despite i-situation yethu ekhaya.
Uyiqalise nini eyangapha
e-America? Sile minyaka emithathu. Abantu bangikhona esibakhangelayo nabantu esibatshelwa i-society ngathambi sibadinga thina njengeZimbabwe Chivas. Siyafaka ku-inthanethi ukubana abantu besitshela ukuthi kulo zibani bani osendaweni engaka uyenza lokho lalokho. Sesifaka amabizo lawo okwakathesi ama-votes avuliwe ukuthi lihambe kuZima Chivas Awards.com USA edition, bese libona ukuthi hayi lo ungani yenze ezi-right kakhulu, bese limvotela yalo muntu bana ukube ngiyo ongawina. So into enkulu ukuthi sifuna ukuthi sazi abantu bonke labo enceda omunye layo oza ukuthi nami yinto engifuna ukuyenza leyo, abe sedingwa-ke lowo muntu ukuthi aqale ukuthi laye athole imizamo yokufika khona.
Umkhosi omkhulu weZima Chivas Awards ka-2017 lo nyaka kwenzelwa ngaphi?
Lo nyaka siseDallas, ngapha kwaseTexas. Siyabe sisendaweni okuthiwa yiDallas Marriott Quorum, ese-Addison. Ihotel enhle. Funa ukuthi lathi phela lapho esenzela khona singenza umthimba engani sisemakhaya. Kumele senzele lathi ukuthi sisendaweni ekahle, kodwa kayisibulali lapho ezikhwameni nxa sezingena khona. Lathi sifike sicece sigqoke, sibone abantu besikhanye sibahle. Ke umhlaka mgqibelo mhlaka 11 November ngolwezi.
Lamahlandla ehlukeneyo abantu abazaphiwa le imivuzo.
Kula ma-awards obo Businessman of the Year, Young Achiever of the Year, Academic Award. Kufa lamanye athandwa ngabantu, People's Choice, okubana umuntu le ingane ngeyepopular, okubana hayi lowo umuntu wabantu. Kube sokusiba la ma-award yokubana i-community mbanomokade kuleta i-community yethu within i-America.
Nkuthazo bani ongayinika labo abangakezwa i-ZAA?
Mna nkuthazo yokuthi vuyani si-celebrate sikholise silabantu bethu. Nxa ulokho abantu bekube lo mbuzo bengangithinta mna ngocingo, iinumber zami ngu-817-937-0150 ngapha kwase-Texas. Kodwa kasihlanganeni, ama-tickets alokhu ekhona $60 ngomuntu and kuyabe kulokudla futhi asiphonge uhlangane nje siphonge ukhangelana. Sesibona la entertainment kulomfana lonyaka ongu-MC wethu okuthiwa ngu-Alfred Kainga. Alfred comedian ngapha, uyahlekisa abantu kakhulu. Uvele ekhaya kathesi wahlekisa abantu ekhaya, angabona imbambo kabasela. Kuzo lo mfana okuthiwa ngu-Peter Tolani oyake nguye ozabe uhlabela la izingoma zakhe olama-CD. I-event yangkhona siyabe sikholisa mhlaka 11 November eDallas, Texas, eDallas Marriott Quorum. Abafuna ukuza i-airport i-Dallas Fort Worth Airport, ukungena $60 regular. Abafuna ukuhlala kumatafula lawa abantu abezikhulu ama-VIP i-$75 ngomuntu. I-website nguZimbabwe Achievers Awards.com. Then uzadinga lapho kubhalwe khona USA.